Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni ziku 17 emfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obeselatshwa eSouth Africa usephendukile elizweni. Idale lekhabhinethi lizihlaziya udaba lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokusilela kwenye.
Kambe khona sizaphila ngemali zokubolekwa zizazibhadala ngoko. First one ithi enithatha impahla ezihlatheleyo kwamanye amazwe sizozibhadala ngani njengoba betshontsha kangaka.
Ibandla le-MDC selisole inyathelo eselithethwe nguhulumende elokwalisa ukuthela amafutha ezimota ezigubhini.
Lokhu yikuhlukuluza kukaZulu esingakaze sokubona lokhu esahlala kuleli lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa ephendukile elizweni evela eSouth Africa lapho kade eselatshwa khona. Iphephandaba leThe Herald lithi uChiwenga ubeselatshwa amanxeba awathola ngemva kokudubuka kwegulunede enkundleni yeWhite City ngenyanga kaNtulikazi, lamanye amanxeba awathola ngesikhathi sempi yenkululeko kuminyaka engamachumi amane adluleyo. Ngempela sonto kulomunye umama ophume kumabona kude esithi ungumzukulu kaChiwenga esithi yena ufuna ukuthandazelwa ngumprofita Alf Lukaku ngoba uyagula okubi uChiwenga. Kule mfanekiso ephume lalolu daba etshengisa uChiwenga esehla endizamchineni ebonakala ebusweni ukuthi mpela uyagula kodwa ezihambela. Udaba lweThe Herald luthi uChiwenga uphendukele unkosikazi wakhe uMary kodwa emfanekisweni akekho umkakhe. Idale lekhabhinethi lihlangene izolo ntambama eHarare lapho elihlaziye okuhluphayo elizweni okugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuswelakala kwenye. Lokhu kwenzakala umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esanda bhodabhoda emavinkilini ehlolisisa intengo yempahla wazibonela ngawakhe ukuthi inengi lempahla lithengiswa ngedola leMelika elingafinyelelwa ngabanengi. Inengi lithi kusobala ukuthi imizamo kahulumende eyokulungisa umnotho welizwe iyehlula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqelo Councilor kaWard 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube oMDC ngalolu daba.
Akusizi lokho kubhotabhota kwakhe bekuzidlalisela isikhathi ngevele ngento ayaziyo ukuba nomkhono makawumanga kuhle. And then inkinga uyayazi ukuthi kumele kwenzakalele. Kumele belethe amapolisi azavusa ama-industry ukuze imali yakithi ibe levalu. Hatsho kwabo lokho kutshona bebhotabhota ingani baba-acting move. Babamba abantu amehlo sebekungabona uminister sebhode supermarket sesayinothi sephelelwe imicabango lokukwenza. Into abangayenza yikubana bavele bakhangele nje abantu bekhuluma. Into eqadileyo ukuthi la bantu kabavume ukubana sebehlulekile ukwenza ezomkhonomi. Kabalethe ama-policies azabuild i-confidence kuma-industry, azabuild i-confidence kuma-investors. Konke kungalunga lokho kokuqala yikuletha ama-investors. If you bring investors, themi ama-price ayengezake kwele ngoba i-cost of production iyabe siyisiphansi.
Ungathi mzamo yonke liyehlula
vele lokho anti uyakwazi ukuthi le mali enle abayithathe abazayitshontsha bona bodwa. So vele kwehlule nje beseyazidingela imali yabo yokuthi beshayane njengabangani. Akulani lesizwe seZimbabwe. Kambe khona sizaphila ngemali zokubolekwa sizazibhadala ngoko. First one ithi enithatha impahla ezihlatheleyo kwamanye amazwe sizozibhadala ngani njengoba betshontsha kangaka.
Ibandla lakho ngabe lisembusweni beliza kwenza ngcono yini?
Ungathatha ugwalo lwethu esasiluphethe ngokhetho oluthiwa yi-smart document olukhuluma ngokulungisa ubudlelwano laba amabhizinisi labani labani. Thina I can tell ukuthi by dubeka ngabantu abadubeka ngabe sesikhatshana ngoba impandla lethu le-MDC libandla labantu abathembekileyo, libandla labantu abakhaliphileyo abakwazi abakwenza. Abantu bayadubeka sibili kunokusila, abantu bayadubeka lekuzisa ubuhlungu. Nxa uhulumende lo engasabela ngentambo phansi aphe uhulumende ongengakhethwa ngabantu, singafelwa ngabantu lokufela lilizwe. Ukulibala kwemali lokuswelakala kwesiwo ngitsho lezibhedlela, ngoba nxa ungela mali konke kawusekho sokumbili.
Lo ke ngukhansila kaward 1 koBulawayo, umnumzana Mlandu Ncube owebandla le-MDC. Sixoxe laye ekoBulawayo. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF ngalolu daba, ukuze sizwe imbono yakhe.
Kubakhona abanye abantu abakhweza amaprize okokuhlanya nje, uthi ubona umuntu lo eze ukubhanxa akanasizathu lo sokuthi ukhwezeleni. Ngiyakhumbula izimi laba abantu be-Zim Gold abe-Cooking Oil baze bakhipha ilizwi lokuthi lokho akade i-statement lokuthi hhayi thina i-Cooking Oil yethu asithithanga iprize eyodwa ngayo nga. Pho-ke usuzuzika nomuntu yavele ozasuke athengise ithukithi ye-Cooking Oil nge-$10 yena ethenga nge-less than $3 emnikazini odukisa i-Cooking Oil usefakeni phakathi osokumangalisa ukuthina i-Cooking Oil ezikhwele nge-more than 300%. Usubona ukuthi ngabanye abantu nje abathathe i-advantage nxa kulento ezinzi ezenzakalayo, umuntu usele efuna ukuhuquluza nothele kwalokumangalisayo kodwa engabe egomelisa abanye abantu. Yikho ngaleta so khona kani ukubhodabha kwesi khathi kwenza abantu bethu ukuthi uminisa ubuyile lapha, mhlawumbe next thing usizathumela abantu bebe bezosibobha babeze loku yalokho, umuntu yakwazi ukulungisa umthengo wakhe. Ngoba into eqade lona abantu singalimazani sodwa, ungakhangela abantu phandle, ungakhangela uhulumeni, ungakhangela ezepolitiki. Thina abantu bonapha siyawumiselana. Ubona umuntu ezekhipha umntwana e-bedroom ayamlalise e-sitting room le esezethi i-bedroom isisiba yi-storeroom sokugcwela othukela, sokugcwele labofulela, abantu beze bethiyela ezindlini kwabana ngenxa nje ukuba ngona umuntu usefuna ukuhoda izinto athenga afakela phana usetime ona hhayi sezathengisa mina nge-black market. Sikwenzelani kanti thina abantu ba waye sihlukuluzana kangaka?
Kodwa iningi labosomabhizinisi lithi alifinyeleli imali yama-US dollars. Njengosomabhizinisi awuboni ukuthi labo basenkingeni?
Inkinga ikhona, but even i-rate yangona anti iyehlile from 600 isidlalela ku-300 and something. So nxa iyehlile yona anti ukukhwezela abantu khaya ukuthi hhayi isuku-600 kanti ndawo yehlisiphela uhambelane lokwehla kwe. So wena i-justification yakuthi ubuyalolokhu ufake intengo phezulu kwale isiyini?
Mhlawumbe uhulumende uyehluleka kulungisa lolu daba, ikomiti leyana yama-price controls.
Njengoba mina I'm a marketer by profession, yinto engayistadayo. Nasiyaningiyadingeke ngithi kona hhayi kwesikhathi yengele imakethi idlale yodwa ichane yodwa ilungisa le yodwa njengakhona kubona okwenzakala kurate ye-US dollar nakhona lodwa lehlika lodwa kwangenelanga muntu akuna uhulumende wangena wathi maseithathe imali esenza lokho but kodwa kwazilungisa kodwa nge-market force. So even khonaphana i-market force izakwenza khona kwana ngoba abona kunama-option amaningi besikhathi singathi hhayi azivuleli i-border ofumthengi into zangale elisala sigoma ebhotsona aba kathengi abantu bazathengi into ezijibile ebhotsona ngale asizenzele esimake la umuntu ozahlala lezizangezizezibone sokakubona sesehlisa yedi muntu.
Uhulumende we-ZANU PF sehlulekile yini ukuvuselela umnotho welizwe ngoba lokho engenileyo akukabi lenguquko?
Uhulumende we-ZANU PF kayihlelelanga lutho. Ukuvusa ilizwe leli lokuvusa umkhonomi lowo awudingi uhulumende we-ZANU PF umbe udinga wena lami sonke silomlando wokuthi wena iZimbabwe ngeyethu sivuselela sonke. Ngoba ngabe uhulumende we-ZANU PF ngabe elungisa kuhle esiyale kube labanye abantu kube bejikela imhlabathi esithwaleni sangona pho siyadleka njani? Uhulumende we-ZANU PF azibhekele isithwala sakhe sibe yimboza ungafaki ithebethebe phakathi then yikho lapho enzamuma kona ethi hhayi mhlawumbe sesihlekile. Kodwa ngathethi usize labantu abajikele imhlabathi lezi esitshaleni lezi asikabe nemboza ngoba asikadleka sikwazi ukuthi sidleka njani sonke silomlando. Even into yama-corruption uhulumende yabe ngeke nxa senza i-corruption kuyabe kuyimi lawe sivumelane ukuthi senza i-corruption senze khona kona ngivumelane mina lo mnikazi wegaraji angigibhele 1,000 liters efuel mina ngingela mshini engiyothengisa engelani uthi ngiyothengisa ku-black market khonapho. Kodwa e-end of this sokusola ubani uhulumende yethi mina yimi lo mnikazi wegaraji esivumeleleyo ukuthi hayi ndoda asitshaye imali lapha nasi igebhu anti bathi njalo bathi nasi igebhu nasi igebhu sembona igebhu sengisidla kodwa sokusola uhulumende hhayi until and unless siyenza into eqondileyo thina abantu then sesingasisola uhulumende ngoba uhulumende ngowethu be ngomuntu wonke ye not uhulumende kaZANU PF but nguhulumende womuntu wonke weZimbabwe whether u-MDC umbe izaphu nguhulumende wakho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF obeqoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa selisole kakhulu inyathelo eselithethwe nguhulumende olokwalisa abatshayeli ukuthenga amafutha ezimota bewathela ezigubhini. Inyathelo leli liyaziswe ngumphathintambo obona ngokuhamba kwezimota umnumzana Joram Gumbo izolo. UGumbo uthi bayatholakala bethengisela abantu amafutha bewathela ezigubhini balakho ukuthathelwa amalayisensi nguhulumende. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-MDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Umbuzo wokuqala esimabuza wona ukuthi kuthe kuqalisa ukusilela kwamafutha inqola zomlilo satshelwa ukuthi hayi into encane nje eyiviyena liphele into zonke zabe sezilungile. Kanti lokhu kokuthi abantu sokumele bayebhalise emapholiseni kungena ngaphi kona babethe into ezaphela nje kadesi. Sisiya khona kokuthi kumele ngebhalise emapholiseni. Ngisuke mina ngiyetsholotsho ngingafikile tsholotsho sengisegangeni akulamiza akulani. So sokuzimele ngihambe emapholiseni ngiyeripota-ke ukuthi ngifuna ukuthenga amafutha ukuthi inqola yami iye ngifikise lapho efika khona. Lokhu yikuhlukuluza kukaZulu esingakaze sikubone lokhu esahlala kuleli lizwe. Sikhanyela into esingazange siyenze kona yiba selohlule ukuthi ilizwe leli balihambise. Njalo lokhu kuyakhombisa ukuthi kabuvele kabawinanga ukhetho, kabazange bake banqobe bantshontsha ukhetho. Nxa uvele ulisela abadala babathi akuqilila sigodi emhlani.
Njengamalunga edalele eParliamente Makhumalo nxa kuthe kwethulwa umthetho onje lilawo yini amandla okuguqula?
Nilusizi ngoba kuyena liviki lalelandelayo iParliamente ivaliwe azivule kuleyana iviki. Besuzamele sithole ithuba sike sibize uminista ukuthi kanti lolu daba okhuluma ngalo akusutsheli ukuthi sizalusebenza njani phansi uma sesifuna ukusebenza. Izulu liyeza, kumele amatrakitha angene emasimini aqhathe. Azathola njani amafutha? So selisitshela ukuthi khona amatrakitha wonke agcwele iZimbabwe yonke le. Kumele andundume esesiya ema-filling station ukuthi ayedela amafutha. Kukanti-ke anti sazele siwathengela amafutha sambe siwathela ngkhona ngani ngoba sizo zimoto ezihamba emgwaqweni. Njalo lapho lokhu sokukhombisa ukuthi umuntu sokumele enzeni ukwenzela ukuthi lapho asuka khona siyafika khona anelise ukufika namafutha aneliyo ngoba lapho uvele usuke khona bengekho lawo mafutha. So into kumele siyezibuza-ke ePhalamende ukuthi uminista yena uthini ngakho. Njalo uthini ngokuhlukuluza uZulu kabuhlungu kangaka ngendaba yamafutha asesilela lapho atholakala khona abantu babona bengene kuseni ngabo 7 bemelela amafutha azephuma kusasa kakhona engagcwalisanga le mota le.
Imithetho enje Makhumalo libona isiba lomthelela bani emizameni yokuvuselela umnotho?
Imithetho le enje ikhombisa ukuthi ibandla lezanu-PF livele lona libhizi lifuna ukubulala lo mnotho ngoba kulanto enjalo emhlabeni ukuthi lanxa kusendlini awusoze wathi wena uthenga impuphu yokubhekisa itshwala. Ithi imbizi iqhwathisa ukuthi uyavula ibhakede ufica kusela ngikhona ukugijima usathenga impuphu. Angithi uhlale uthengile okunye okulisakanyana okuhlezi eceleni okwenza ukuthi lelo pheka ngani nxa seliphela usuvula lelo litshe. Nguhulumende bani sibili uthi yena usebenza ngokuthi umlilo usuvukile ngibacithe. Balokhu becithile abalungiselile ukuthi bafake imigoqoto umlilo lo ongaphenduki.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Democratic Alliance selisungule umkhankaso wokhetho okhuthaza ukubotshwa lokubuyiselwa kwabokuza abahlala eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Lo mkhankaso usulethe ukwesaba kuzizalwane zakwamanye amazwe ezibalisa beZimbabwe ezithi lo mkhankaso ulakho kubangela udlakela lwe-xenophobia. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
I-Democratic Alliance ithi ibandla elibusayo le-ANC selihlulekile ukulawula ukungena lokuphuma kwabantu elizweni, ngakho lona nxa linganqoba ekhethweni oluzayo alisoke livume kube labahlala kule South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla elisekelwa kakhulu ngabamhlophe abanye babo ababesekela uhulumende obandlululo lithi ukuvunyelwa kwabantu ukuhlala elizweni ngokungekho emthethweni yikho osekubangele izehlakalo ze-xenophobia njengoba abanye becabanga ukuthi yibo abaqeda imisebenzi lezinye ihlelo eziphiwa abantu mahala nguhulumende. Okhulumela leli bandla kwezokungena lokuphuma kwabantu elizweni umnumzana Jacques Julius uthi i-DA yiyo yodwa engaqeda ingxabangxoza yabangena elizweni ngokungekho emthethweni.
We will arrest, detain, and deport those who repeatedly enter the country illegally.
Sizababopha, sibavalele, sibabuyisele emazweni abo bonke abaqhubeka bengena elizweni ngokungekho emthethweni. Sizakuba leqiniso ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni bayakulungisa lokho, kuthi labo abangelayo imvumo yokulungisa sibancedise ukuphuma elizweni.
Phansi kohlelo lwayo lolu, i-DAT izaqinisa umthetho emngceleni, yengeze indawo zokungena elizweni, iqede inkohlakalo, njalo ifundise butsha iziphathamandla ezisebenza emngceleni. Isiphathamandla saleli bandla obuya njalo abe ngumeya wedolobho le-Pretoria umnumzana Solly Msimang uthi lo ngumkhankaso abawenza ngemva kokuhamba endaweni eziningi besizwa izikhalazo zikaZulu.
Gauteng as a province is struggling in terms of ensuring that we are able to provide quality services to our people.
Isabelo se-Gauteng siyehluleka ukupha izizalwane zakuleli inhlelo okufuze izithule ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi abeza lapha bevela kwezinye izabelo kanti khathesi sesilabaningi abangene elizweni ngokungekho emthethweni asebegcwele emadolobheni esabelo se-Gauteng.
Lo mkhankaso ususolwe kakhulu izalwane zakwamanye amazwe kanye nenhlanganiso zamalungelo oluntu. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu e-Lawyers for Human Rights isixwayise ngelithi lo mkhankaso uzabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana uthi lo mkhankaso ukhombisa ukuthi i-DA libandla eliyingozi nxa linganqoba ekhethweni lomnyako zayo.
I-Democratic Alliance iyabonisa ukuthi ikhula ilalo ubandlululo lwama-Afrika njalo kubonisa ukuthi njengebandla elikhulayo ma kuyukuthi DA ingakhokhelela leli lizwe ingaba le nkinga yokubambanisa ama-Afrika jikelele ngoba isihle yaqala phansi lo bandlulo olukhulu kangaka.
I-DA ithi phansi kohlelo lwayo lolu nxa inqobile ekhethweni lomnyaka ozayo iza kupha ithuba lokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni azobhalisa athole imvumo bese kusithi labo abangelalungelo lokuthola leyo mvumo babuyele emazweni abo. Loba nje uhulumende ubengakaphenduli ngomkhankaso we-DA lo ngaphambilini ugcine esenza umhlangano lomeya weJohannesburg olilunga le-DA emkhuza ngenkulumo ezifana laleyi esithi ziyisisusa se-xenophobia. Mele Studio 7 Johannesburg le-South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveze ukuba indaba zokwelamisa kuhle imuli kulilungelo lomuntu wonke njalo kungumthwalo kahulumende ukwenza lifezeke lelo lungelo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe zingcwethi zezempilakahle ezisebenzisana lenhlanganiso ye-United Nations Population Fund, UNFPA, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni yeGolden Peacock edolobheni leMthari. Emazwini ethulwe ngobona ngenhlelo zendlela eziphathelane ngokwelamisa kuhle imuli enhlanganisweni ye-UNFPA, uDr. Raghavanshi Vimbarendra uthi kungalesi sizathoke kumele luqakathekiswe lolu hlangothi.
Nanxa sililizwe eselinabantu abanelisa ukufinyelela lezindlela zokwelamisela khatshana, basesekhona abesifazana abafisa ukuzisebenzisa lezindlela kodwa sebesehluleka.
UZulu okubalisa umnumzana Nkosikhona DBD uvumelana nalo mbono ethi ngoba ilondoloza impilakahle yabantu kakhulukazi abesifazane.
Kudala sisakhula sasikwazi ukuthi abazali bethu babezala bebengu-9 kwesinye isikhathi bebeyi-10 kumama oyedwa. Okwakhathesi izinto sezitshintshile. Omama sebefuna ukuthi bazame labo ukuthi bazi-empower, bangene labo baye ezikolo, basebenze emakhampanini lapha. So kubangela ukuthi i-family planning ibe nengi kakhulu. Sikhangelele ukuthi umama laye athole ukuthi uyakwazi ukwenza imisebenzi yakhe afisa ukuyenza, a-achieve la izinto afuna ukuzi-achieve, kungakhathalekile ukuthi ngumama womuzi.
Ngaphandle kokulondoloza impila kahle yowesifazane, uDibidi uthi ukwelamisela khatshana kusiza ukuthi owesifazane laye athole ithuba lokuzithuthukisa ngendlela ezehlukeneyo okuphathisa ekuthuthukiseni isizwe sonke.
Khathesi amaguma asemalutshwane ngoba abantu babhizi bayalelale lezimuli sibazifinca. Khathesi silabo cost of living laba sebekhona bangaba yimbangela yokuthi i-family planning isetshenziswe kakhulu. Abantu sebekhangela kakhulu indleko ezibakhona ekubeni labantwana into ezinjengazona lezo.
Lanxa kungumlando kahulumende ukulondoloza ilungelo lohlangothi lwezokulamisa kuhle imuli, ingcwethi kwezempila kahle zithi uZulu laye ulehlandla okumele alidlale okubalisa ukudinga usizo nxa ethe wadibana lenkinga kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMthare, ngingumevis Gama.
Abantu abaningi bathi bathole nzima ngokuzama ukudinga imali yokuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika. Kuthi labahlala emazweni achiyeneyo abadabuka eZimbabwe bathi sebethole nzima ngokuthumezela izihlobo imali ekhaya, bona besebenza imisebenzi ebapha imali ephansi kakhulu. UGibbs Dube Studio 7 usethulela ingxoxo ayenze labanye kuhlelo esilethulela enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele. Umnumzana Proud Siwela nguye osungula lingxoxo.
Khona isimo sibi ngoba sisemazweni, nathi siyazama ukuthi khonoku sihlanganise ekhala kosathumele. Isimo hhayi asithembisi impela, lalapho izinto ziya ngokuya ziyawoma. Irandi nalo liphela amandla ekhaya nje, siyabasithumela kwama-lighter, igrocery and stuff. So isimo hhayi asithandi ukuba usihle. Siyazibuza ukuthi empeleni umumo wayesekhaya ukuthi bavota ngempela kahle yini abadala, noma kumbe balokhu beqina ngayo ibandla lelo engathi iphilisa nzima abantu.
Uzokuthiwa abantu baphila njani?
Abantu vele balokhu ukuphila nje khonoku, mhlawumbe ukuthi balime bayenze nje khona lokhu. Sometimes isimo sasekhaya nokuhamba ngiyofika ekhaya, isimo sasekhaya uthola umuntu ehleli ekhaya nje isimo sakhona siba nzima, mezi khonoku ukulima njalo uthola ukuthi nathi masibuya nempahla zilezo ezindala esiyaba sizithola mhlawumbe emalingo, nithola umuntu esebenzela ibhulugwe but ubheka ilokhu ilabor yakhona akuhambisani neholo layikhona. Abantu baphila impilo ebuhlungu kakhulu, amanzi, ugesi, yonke nje into vele nje uyayibona ukuthi ayikho esimeni esihle ongaphila umuntu ngaleyo nje.
Wena-ke ubanceda ngani ke mfowethu ekhaya khonale?
Mina ekhaya kuthumela izinto like sometimes ma ngifuna like let's say ngithumele noma amabhoxi esepa abantu uthole zayenza umsebenzi thizeni, ngithumele maybe ithiwa yilokhu i-fish oil, izinto nje basiza nje nabekhaya sincedisana kanjalo labo. Ikwenza okunye ngoku-exchange ama-duties like maybe ma emekhaya khomfana ngibona ukuthi okay nalokhu ngitshintshise ngokomsebenzi nabo bathole ukuthi badle in-exchange of labor.
Hayi, siyakuza kakhulu-ke mfowethu, sibonge kakhulu ungadela kusasa esiwela ba.
Hayi, siyabonga, kube nesukule
hle. Ye, kube njalo mfowethu. Sesilobaba-ke uChrispin ecingweni lapha. Chrispin, kunjani?
Siyaphila baba, sibibe liyaphila, siyaphila baba.
Akusitshele nje ngamafutshane ukuthi liphuma lisiyatshona labasebenzisa emalini, njalo imali yangikhona uyihambisa njani khona?
Hayi, lapha sisebenza nzima, sisebenza nzima, sibili ngedizili, sisebenza nzima, sibili baba, siliza nje abanye bayakhala. Khuluma nje kwapha kumele singinyanga, ngenyanga ezimathi sithumele igrosa lesifika, ngiyakuthenga igrosa le-700 ngbe-1000, imali ayijala ayikuchaje o-500 o-400 khonapho kuzeyifisa khona le makhaya. Ubonisaka lokunye. Hayi, vele mdala sidonsa nzima sibili, okunzima kwakuhlungu sibili, ngenyanga ngiyakhona ukasitenda sibili o-3000 to 4000, ngapha la irenti sibiza kuphinde ikufunye ngapha lokudla layo emsebenzini yokubeza bekhala abanye. Yonke into nje kumele ukuthi ukuthi ma uthenga usaka umalayishela ufune yakho imali ukuzisika khona yale makhaya emagwishwini, imali enkulu sibili. Ungaze uthenga umuntu yakuthi uyalifaka uyethile ebulawayo, lakho imali umuntu ezasuka emakhaya futhi elilande ebulawayo, kumele umfakele imali yokugibela ibhasi, njengathi sibathi bus is $16. $16 anzima singaze sivuke sisebenza lathi ngapha siyabe sifuna ukudla, uyabona. Hhayi kunzima, sisazitshela izweni nesikhuzeli waso kunjani ba.
Hhayi ke nsizwa kwethu, sibongile kakhulu, ungadinelwa kusasa baba.
Okay, siyabonga. Lathi libe sithumela indaba sizwe ukuthi uhamba kanjani ngapha ekhaya ba.
Hhayi siyakwenza njalo baba Crispin. Uthi sibone ke ukuthi silobani silonko sinathi ecingweni. Siyambonga kakhulu uChrispin ongade khuluma. Ye, akutsho ukuthi wena ilanga liphuma lisiyashona, abantwana baba bedleni, umama ubaba badleni.
Khona kunzima, uyabona ukuthi lokuyimisebenzi, lokuyimisebenzi kwakhona lokho endlami engcengisa kikho. Ngifuna ukuthi nje ngilale ndlile nje ngokwe-security le. Imali yakhona incane kakhulu.
O-security vele liphiwa imali engalani?
Abantwana basekhaya.
Ye, nginethemba lokuthi sesitholeke umama uBrenda Mabri ecingweni kolapha. Lisebenzelana kanjani kolapha labekhaya?
Impilo iba nzima kakhulu ngoba khathesi lakhe sikusebenzayo ngapha kulutshwani. Sizama ukuthi lathi siziphilise, uzeza usahleli nje uzethwa lokhu kuphelile ekhaya kumba kuphela amafutha, umntwana akaselamphako. Sikhuluma nje abantwana bale two terms bengabhadali i-school fees esikolo, cause uzathi ugcina imali ye-school fees kuze kuthiwa imali yokudla isiphelile, sekumele ukuthi njani uthenge ukudla. Umntana ahambe phela esikole engadlanga, sekumele uthenge igrosa. Eyi, kubuhlungu bantu, kunzima. Lathi ngapha sidonsa nzima bantu, kube nga kumbe bavula nje ama-job opportunity nje like into nje engasitholisa imali nje ukuthi lathi ama-family bethu ekhona ukusurvive. Ngoba lathi sidonsa nzima sakhona ukuthi sizithengele sikufunayo ngenxa yokuthi family comes first, wabona.
Kodwa-ke
ikhino into abazifunayo ngoba lathi sinjani, siyakufuna thina okwethu sesikubeka emuva, sesibeka bona njani phambili, ngoba kunzima. Nxa uyathenga amafutha nge-$10 ngapha thina amafutha sithenga 23 pula, imagine. Eyi, kunzima eZimbabwe bantu, sithole kunzima shuwa.
Pho-ke wena nxa udumeza imali, vele udumeza imali enganani ekhaya? Kumbe vele awusathumezi ngitsho ngitsho?
Ngiyathumeza, ngeke lukuthumeza umntana uyadlayo. Ngithumeza kobo 800 khonapho, 800 2000, because ngibala le mali yokuthi ngifike ebhasini, bayatshaja imali.
Leyo-ke ingxoxo enziwe ngoGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ingoma yamacaco, ingoma ka-LKJ sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obeselatshwa eSouth Africa usephendukile elizweni. Idale lekhabhinethi lihlaziye udaba lokukhwela kwentengo yempahla ezitolo lokusilela kwenye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. NgoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ntambama ngo-half past 7.